loba singazibanikela abeChina, i-challenge yokuthi ipolicy yeChina kudla bona kulokuthi nasibize ngoba ngananzelela ungazibanike ngitho lesibhalaaseChina labasebenzi abavele eChina esiyasala sikubambile esikhathi esiningi yinto abayenzayo lesikweleti kodwa kunabenefit engathithi iyabonakala esina khonokho njalo ngakhangela okwenzakale eZambia yikho safunda khona ngekudlelana namaChina azasakhela yonke into esiyifunayo asenzile konke kodwa asila into esingathi singayibamba esinceda siya phambili so ukudlelana nechina yes I think basinceda ngasikhathi sempi singathi ngabantu abarayithi kodwa uthi singaba nobenefit eyakhatshana yasiyafika ukuthi kwanise loba kwenelisa ukunegotiata ngendlela ezinjalo bona kunegotiation vele bazisulo ngananzelela njalo ukuthi bona amakampani abo akahulumendi asebenze njengama-private companies thina lapho zenanzela ukuthi sihambe sanegotiata singuhulumendi kodwa sinegotiata into zebusiness and ungakhayela uhulumende wethu asithi kala sisini loba ecapacity sokunegotiata ama-business transactions endleleni layo isikhathi esiningi yikho kwenza sicine silule
kodwa uhulumende uthi kuningi esikutholayo kwele China nanku liyasilungisela imigwaqo amagceke endizamchina lezinye inhlelo ezichiyeneyo ezigoqela ezokuphehla amagetsi
bazasiyela bese zile into esithi infrastructure development kodwa siyabe kuyisikweleti akho benefit nalesi isikweleti oqakathekileyo ukuthi sikhangele isikweleti esichiphileyo njalo isikweleti esile nto ehlalayo singakhangela ngemuva lapha into ezele eChina kulesikhathi eside ukuthi esithe akuhlali so kufuze sibe lokuthi siyakhangela loba silokuisi loba sizalwa leChina kufuze sidinge okuyinto okulokumncedo loba okulokuthokozisa ilizwe than ukuthi siloke sithi abangani bethu beChina abangani bethu beChina